Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sina simele abaphana bemthwakazi abalecala le assault. Njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date. Bebe remanded with pre trial date bazaphenduka e court mhla ka 22 babe ngena ku court number 3.
Abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Trade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Well, kuhambe kuhle, yes. Of course, okunye program siyatisikhangelele according to what was given to us. Nge-explanation esitholile mbengani izinto zonke zikuba lama-changes angama-circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe-2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Trade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, umxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda, loSuku Oluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi e-Trade Gold Magistrate icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga e-MRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani ye-Dube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube beKhosam Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Sina simele abaphana bemthwakazi abalecala le assault. Njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date. Bebe remanded with pre trial date bazaphenduka e court mhla ka 22.
Abasakhulayo be-MRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo, njalo bayalilandula icala lokuthi batshaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake muntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapholisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase sesiya kema imali yethu, uthi sicela sikusele imali zethu, kahle kwathiwa singene phakathi sela le court lesizokusinda abantu. Awuyafika $500 wayejonisi association wathi uyasipresident, so bekhetha amabizo yake besishoneni kube baba president. Thinalokhu esisala semuva, ubona umuntu wamlayizela ukuthi hambe ejoyini esele stand yona ungela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Sina sangena e-central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wase wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjezi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa. Lona icala lenzakala mhlazine kumabasa, bethi amalanga aloshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi idale lePolitburo yebandla lakhe leZANU-PF lizahlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulume lamazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo ole 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma-primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Well, kuhambe kuhle, yes. Of course, iprogramma esiyathi siyikhangelele according to what was given to us. Nge-explanation esitholile mbengani izinto zonke zikuba la ma-changes kusiya ngama-circumstances. Nge-explanation ekhulunywa ngu-president, boning awusei kuhambe kuhle. Ngoba injongo yakhe beyukuthi kushuthisa wonke umuntu obekhona. Babekwele abanye besingani bebe-disgruntled. So befanele ukuthi babe-accommodated lawo. Ujahasiko kufika. Oqakathekileyo ukuthi uhambe ngendlela eqondileyo.
Okuthandileyo kakhulu kulo umkhosi kuyini? Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandileyo ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlo wakhe okuthi kulungise kwezenotho yelizwe. Ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayikho ebantwini. Manxa ungaba le ndlela yokubana sibiza umabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi ba ilungwa kuthiwa ilungile i-bill of rights ikhuluma nge-right to work but yilo ilungile ngibone ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi yes. Then lokuswelakala kwemali emabhanga kungenxa yokubana akula steps ama-exports angenisa imali ukuthi senelise that sibe the foreign currency. Uma mboni ngani kufanele sibe the foreign currency, kufanele sibe the mali yethu ngoba we are the only country esingekwana Africa esingela own currency. Yizinto engizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections. Njengomunye wabanqobileyo suthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewanokuthandekile. You can't please everybody. Njalo umbono zela ifani. Uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle, ngathi balunguze phansi. Bangela bakubonilenza thole into ezingu-5. Ngoba the accident ubiza abantu abathathu. Uthi bakutshele ngenzakele kule accident. Uzezwa ama-accident amathathu. Kufanele kube lo mnye vele ozasola. Ungabona ususitha kula muntu okusolayo. Ah! Urefuri webhola bakwazi khonokha abarefuri webhola.
Lo umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lePhalamende ayisitshiyagalolunye ezansi eMandebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU-PF ezakulo umhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempela sonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwa kukhetho ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ujalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Babelangithweni kanye lomeli wedale lephalamende e-Insiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumela yokhetho lwama-primary ingemukelwa ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kabutsha. Omunye wabanqotshiwe kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangkhona azilandelwanga like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana bekezela amathu mafuzo ayo uthi sinqume esithethwe yileli bandla siveza obala izanu PF uqobo.
Ya rabona ke manje kathi silokho sokusenziwa izanu isisenza ubuzanu bayo amakhalazi ezanu asephuma egcekeni kathesi kathi sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigging akula lapha bayakhona badliwe badliwe abet nicola botshweni awudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulibukhangelwa abantu banye kokuphela abantu bebanengangaka
abanqotshiweyo babika besethesa umlando elinecele lezanu PF LG40 kanye leliphikisayo le-MGCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli se-MGCT ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe-MGC angabe evotile abe evota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulo mhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getshe asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla lezanu PF lithi selinamabizwa labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu LFBOAWL.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyene ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphuma emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiCommission yeZimbabwe Human Rights le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations athole ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lapho ekwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission yeZHR ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana nama-commissions ama-chapter 12 esihlangene lapha koBulawayo. Uzathola ukuthi i-National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ngokuthi ama-elections. Uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambisane indlela le-Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge-violation yama-rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso yeZim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa okhomishina bakhanya balokwesaba okuthile.
Bazama ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abanye abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwabo, so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayishiya ilena.
Okunye Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze, kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhe ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013, lokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU PF, amalunga ebanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhunda zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Burundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lowe-BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kwehlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano leTaiwan elasuka embusweni weleChina likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano leDominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano leChina. Intatheli izindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli izindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugceleyo.
Kulehlekana lentatheli izindaba zakule Zimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abangeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Afrika abemukeli ukusolwa zintatheli zindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli zindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni hathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
It's like Botswana, ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi ukuba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphepheli ngoba ubungcitshi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuzakwenzakala kuwe.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempilakahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mukumbira waxoshwa kwele Botswana ngemva kokuloba udaba lokubonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhitshwe ukuze bayehlala labanye abantu lapho ukutholakala okudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa umkumbira Wawuloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abantu ayiCKGR asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli izindaba zeBotswana zethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli uMkhwesi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphephandaba azimeleyo. Ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSahabron kwele Botswana.
Iningi labantu eHarare liveze ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhe ngolwesine mhla ka-3 Nkwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into ebuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique uAlfonso Dlakama. Ngoba ngisakhumbula nje sisakhola uAlfonso Dlakama kwakuligama elalisesabisa ongalizwa likhuluma endabeni ezinye zokumbusazwe.
UKhudzai Zwinabashe oyintatheli izindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sebefike esimangweni sokuthi sebekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani iyaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le-opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uzulu wonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonitshwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana kuqakathekile ukubana ke laba abathatha ngemva kwakhe babe loku-advansa lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke la mabandla aphikisayo lebandla elibusayele kweMozambique.
Umuyi uAlfonso Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesileminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathise kulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke kwathu yini kusigaba seCasu Lega Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos elinqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa elidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwanda belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke khwathu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter la ukuze ngibone ukuthi isizikhalile. Kumele beprove egameni leDerby khona nini ngesandla. from a community other city. You can visit the Kalabun, which is high team in Syria. But over my time, you take him in Syria. Because I was in the existing idea of which started to come here. So, so many started spoiling it.
Imidlalo yeCastle Premier Soccer League yeviki lethumi iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona eleFC Platinum enkundleni yeRufaro. Iqembu leNicrude lizadibana leleChapungwe enkundleni yeAscot. Iqembu leChickenini lona lizanqikelana leleBulawayo City ngaseLuveve. Kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leleYada ngaseBaobab. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le-Islanders lizadlala lele-ZPC Caribe enkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Shabane Mine lizadibana lele-Cape United ngaseMcLaas. Iqembu le-Triangle lizadlala lele-Bulawayo Chiefs kuthi iqembu le-Mtare City Rovers lizadibana lele-Black Dinos ngaseVengere. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Oh Murena Chesoki.
Kulolu hlelo sililethela abaculi abathiyene maviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi. Namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela kuConquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mankena. Ngihlabela i-first tenor ele-soprano kuConquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela leli elihlala koBulawayo. Sesifike sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithiyeneyo. Conquerors Africa kule uLindelwe Mangena, Thabane Ndlovu, Mayonga Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Tonga, Logabile Masina, Lovuyisile Mathe.
Tshepo ya mongwe le mongwe ke ene mmoloki. Jesu o na re sola mo mokgorong.
Iqembu leli selidume kakhulu. Abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngaphi. Vele-ke Mnumzana Mangena lilamadlalade amangaki?
Iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili. Lokuqala kuthiwa nguNgcwele, elesibili kuthiwa nguZulu Khayalami. Okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawa madlalade. Singwafaka ku-iTunes lakuSpotify. Sizaqeda sokusethuzana siqeda ukwafaka. Kodwa kwamanje ngicela wafuna amadlalade lawa liyasikhonekta kuFacebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Xa usanda kusixhuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu leConquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Iqembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu la-South Africa. Lo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Xa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa, abanye abantu bathi ngihlabela njengeqoqo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ukuthi umthandazo ukupractisa lokuzimisela lokufunakalayo kuphela, lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.